Umzimba kaNkosazana Samkeliso Dlamini obe ngu-District Education Inspector uthole izingcithi zokubhukutsha ezinguhlangothi lwe-Sub Aqua Unit edamu leMenebulamba izolo ntambama okungaba ngamakhilomitha amahlanu kusukela ebholorhweni abathethwe khona ngumfula uMamsisi ngoMvulo obehamba loMadlamini obona ngokusetshenziswa kwezimali kolu hlangothi lwezemfundo uMnumzana Richard Nandoro ngakabonakali njalo amapholisa azaqhubekela phambili emdinga namhla. Kutholakale ibhulugwe lakhe ebelilesikhwama sakhe semali kanye lesithupha. Isikhwama semali sikaMadlamini okubikwa besile mali engaba zinkulungwane ezintathu zamadola sikhuthuziwe kwatholakala kuphela izithupha lezinye nje incwadi zakhe. UMnumzana Moses Banda isagamuzi sentalale uveze ukudana ngalingozi.
Ingozi le yenzakale kuMamsisi, a small stream othela kuPelele River kuthange ngezulu la kuthange laphana around half 7 kusiya kuma 8.
Izakhamizi zithi lingozi ibingavikeleka nga amabholoho akulendawo alungisiwe ngokuqondileyo. UMnumzana Brighton Nare ngomunye wabalombono lomo.
Amabhuloko akwekakekanga ibridge engaselingcono ngupelele ngala last time lapho salathatha ibhasi. Hayi, into enginanzayo ukuthi thina ngapho ngani asikho eZimbabwe, ngani sikwelinye ilizwe, ngoba ngendlela okwenza khona amabhuloko ethu vele they are poorly made. Amanyombe since athiwa nguSmith, so vele hayi imigwaqo yakithi amabhuloko akhona apoor, hayi vele asinanzwa.
Esine isakhamuzi sentalale uNkosazana Caroline Dube uthi badabukile ngalingozi. Ugcizelele sithi kuyadingeka ukuthi uhulumende alungise amabholorho afana lala.
Hayi, into le eyenzakale endaweni yasentalale kuwadi 11 isizisa ubuhlungu, ukulahlekelwa okukhulu. Ebese sikucela kuhulumende, bese sicela uncedo lokuthi asincedise kakhulu ebridgini, asilungisele sibili umgwaqo, ngoba ibridge lakhona livele liphansi njalo ngumfula omncane ongakhangelekanga ukuthi ungayenza ingozi, kodwa usudale ingozi ebuhlungu.
Ukansila wentalale uMnumzana Costa Ndlovu uthi bathintekile ngalingozi njengezakhamizi ntalale ngoba belahlekelwe kakhulu ezikolo.
Sisebenze labo ezikolo, ezikolo sisebenze labo kuhle kakhulu. I remember one time last year but one sike saba le problem esikolo sethu sentalale. We seek the advice from kubo bonke, both of them ngabantu abasiphathisa kakhulu futhi ngendlela enhlele okuzwisisa. Awusali uthandabuza nxa ebucebiseni nxa akade besicebisa khona.
Imbongo Ncindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi sentalale njalo esebenzelane labe Traffic Safety Council ukhuthaza abatshayeli bezimota ukuthi batshayele ngonanzelelo kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngiyake ngikhulume kakhulu ukuthi abantu bangagijimi kakhulu, bangajahi isikhathi sezulu kakhulu. Nxa kubayima kumbe kuphazima lamalayiti kalayiti kahle amanzi ufanele kuba kuphansi ilayiti le chaye ngangangale. So kumele wonke lapho okwazi nxa kulesifula ba slow it down, bahambe kahle, bawuhloniphe umgwaqo ngoba kithi sesiphelele emgwaqweni.
Unobhala ugatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela ngomunye weziphathamandla zikahulumende ebezikhona entalale. Ngimele iStudio 7 ngisentalale ngu-Albert Ncube.